siyabonga majaha madala Chris Gande elojonga lichona njani emakhaya siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine emhlaka 18 ngonhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukusebenza kwamaphepha kuvele kuyangcolisa indawo lapho esihlala khona. Yikho nxa siyabe sisebenzisa i-technology nale ekhona, sesikhipha amaphepha ngendlela esesiphila ngayo. Akusela umuntu yabeloke lahla amaphepha.
Umunisipala weHarare usungula uhlelo lokuhlawulisa uzulu imithelo yamanzi lokunye esebenzisa ubulembo be-internet.
Sitshengisa ukuthi ubuhle bemvelo nokuthi yikho lapho kule ndawo kule ama-wonders eZimbabwe. Silama-activities amaningi. Yokubona sile-chobe safari, tandem cake, canoeing, zipline, elephant rides, cage diving, lion walks, then you can see the Victoria Falls.
Umbukiso wezokwethekelelana owesangana ihlanganani uqalisile lamhlanje eHarare. Kuqakathekile ukuthi uhulumende afakelwe imigoqo lapho ekweleta imali ukuze ilizwe lingahlali liphakathi kwezikwelete, kutsho uZulu wakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umunisipala weHarare usesungule uhlelo lokuhlawulisa uzulu imithelo yamanzi lokunye esebenzisa imitshina yamakhompyutha lobulembo be-internet i-online billing system. Inhlanganiso ezimela uzulu weHarare zamukelele linyathelo ngenjabulo. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvele emva kokubhoda kwamunisipala labenhlanganiso ezizimeleyo lentathelo izindaba Ema ofisini yakhe asesebenzisa lindlela abalisa awemzini wekhuwadzana Budiriro Mfakose Glenview le Highfields. Ophethe uhlangothi olubona ngezokukhulumisana lozulu kumunisipala weHarare umnumzana Michael Chideme utshele intatheli izindaba ukuba luza kuqheliswa ezigabeni zonke ezingamachumi amabili lantathu zeHarare lolu hlelo emveni kokubona ukuba luqhuba kanjani kulezo ndawo ezinhlanu okuqalwe ngazo. Unkosikazi Thabile Siziba ngomunye wezakhamizi zemzini wekhuwadzana lapho osekusetshenziswa khona lindlela otshengise ukulujabulela lolu hlelo.
Lokhu mna mbona kuyinto enhle abayenzileyo ngoba uma sesikhangela indlela kade bevele besebenza ngayo ukuthi uyabuzamelela umuntu ozathwala amaphepha la ewahambisa ezindlini ukudeliver kwangkhona bekuphuzisa ukuthi nxa wena usuhamba le mali usiyabhadala uyabe usuphuzile. Ukusebenza kwamaphepha kuvele kuyangcolisa indawo lapho esihlala khona. Yikho nxa siyabe sesisebenzisa i-technology nale ekhona sesikhipha amaphepha ngendlela esesiphila ngayo. Akusela umuntu yabeloke lahla amaphepha.
Unkosikazi Siziba uthi kuluhlelo oluzaphathisa ukulungisisa inkinga zikaZulu obekhala ngokuthi eyakudala indlela ibihlupha ngokuthi ibiphuza ukungenisa imali esikhwameni esikhulu sikamunisipala eRowan Martin ngemva kokuhlawula emahofisini alapho ezihlala khona ezama-district office obekubangela ukuba zibe sesikweledeni sikhathi sonke. Incwadi ezikhomba ukuba kumele umuntu ahlawule malini isize yangezelelwa ngokuzala eyinye eye-interest.
Abantu kumele benelise ukusebenzisa zona lezi zinto esesiphila kizo esizisebenzisayo empilweni yethu. Amamboni kule nkinga. Uma bengenelisa ukuthi bengene kona la ama-accounts e-Facebook bodwa abadinga uncedo behambe bebhalisa amabizo nala wenzela ukuthi benelise ukwenzani ukuthola ulwazi lona lelo olutholwa ngabaningi.
Umunisipala loZulu bathi bakhathazekile ngokungaqhubi kuhle umsebenzi kwabamankampani yokusetshenziswa kobulembu be-internet abagoqela i-Net1. Izakhamizi eHarare zikhuthazwa ukuyabhalisa emahofisini kamunisipala ukuze zanelise ukufinyelela ulwazi oluphathelene le mali okumele bayihlawule ebulenjini kuwebhusayithi yakhe umunisipala. Inhlanganiso ezimela izakhamuzi eHarare ezimela abaphila ngokuthengisa emigwaqweni ama councillors akulezo ndawo osomabhizimusi kanye lentatheli izindaba baphatheke kulolu hambo lokuyazibonela ukuba isebenza njani lindlela endaweni lapho osolwa sungulwa khona. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ningu Mavis Gama.
Umbukiso wezokwethekelelana oyisangana ihlanganani usungulwe lamhlanje eHarare, inengi lababukisi likhankasela ukwethekelelwa kwendawo zelizwe ezichiyeneyo ezigoqela eVictoria Falls. Kubika intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Amazwe awe-Europe lawe-Afrika afana leGibhithe kunye lengatsha zokuthengiselana zezabelo zezantsi e-Afrika ezivame ukuza embukisweni lo azenelisanga ukuba khona lo nyaka. Kodwa kube lokwanda kwamabhizimusi aweZimbabwe, ikakhulu amakolishi emfundo yaphezulu kunye labomasipala bamadolobha atshiyaneyo agoqela idolobha lakoBulawayo. Umnumzana Cyril Tazaruriro omela iBulawayo Publicity Association uthi iBulawayo lidolobha elisendaweni enhle kakhulu sikhangela na lendaba zokuthekelelana.
Abantu abaningi nxa usuka usiya eVictoria Falls kumele uqale udlule koBulawayo. Nxa usiya eMatopozi kumele uqale udlule koBulawayo. So iBulawayo silezi ndawo nje eziningi ezithizanana uthi kona sithi zethekele zethu nxa zibuya koBulawayo sizitshengise.
Uthi leli dolobha lelokuningi okungajabulisa izethekeli ezigoqela indawo egcinelwa izinyamazana eChipangali, iBulawayo City Hall, indawo lapho okwenzelwa khona umbukiso wokuthengiselana owe-trade fair, imigwaqo ebanzi, njalo lilidolobho elihlanzekileyo. Ethi njalo duzane lalo lelo dolobho zikhona ezinye indawo ezinhle zokwethekelela.
Imatopozi njengoba ngikhulume ngayo ngasekuqaliseni iduzane laseBulawayo, amakhilomitha ambalwa nje sisuka koBulawayo. Okuyithi nxa sizama ukuthi sidumise uBulawayo, imatopozi sivala njengeBulawayo. And then sibe sisiba le-Coming Ruins. I-Coming Ruins siyayazi esingathi khona yi-Great Zimbabwe yethu encane.
Uthi leli dolobha labantu abaningi abalethekelelayo bevela kundawana ezijene zomhlaba noma bekhankasela ukuba bengezelele.
Igoli singathi ngeyesibili ebantwini ababuya bezovakashela iBulawayo. Then abantu iningi lakhona ngelivela phetsheya kwamazwe elinjengabo-Netherlands, o-Norway, o-Sweden, usehla usiba njalo njalo.
Idolobha leVictoria Falls litshengisa lalo umumo walo ngenhloso yokukhuga izethekeli. UNatalie Khumalo wenhlanganiso ekhankasela leli dolobha ePublicity Association uthi lindawo yindawo okumele wonke umuntu ethole ithuba lokuzibonela ngoba inokunengi okujabulisayo.
Sithengisa ukuthi ubuhle bemvelo nokuthi yikho lapho kule ndawo kule ama-wonders eZimbabwe. Sinama-activities amaningi. Yobobona sile chobe safari, tandem cake, canoeing, zipline, elephant rides, cage diving, lion walks, then you can see the Victoria Falls. Ungahamba the Flight of Angels, ubone i-Victoria Falls phezulu, overflight, then you see the other side of Zambia.
Umbukiso walo nyaka utshengisela lokudla okujeneyo njalo lokhu kusenziwa owakuqala. Ungenwa ngamazwe akhokuphela iBotswana, Malawi, Tanzania, Zambia, Indonesia le-India. Ilanga lalamhlanje ngelamabhizimusi abanikezwa ithuba lokuhlanganela kwezokuthengiselana lokwazisana ngemisebenzi yabo. Lo mbukiso wenziwa kanye ngomnyaka inhlanganiso yezokwethekelelana kuleli eZimbabwe Tourism Authority njalo uphela zimhlaka 20 yona le inyanga. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
uZulu wakobulawayo uthi kuqhakathekile ukuba uhulumende afakelwe imigoqo lapho ekweleta imali ukuze ilizwe lingahlali liphakathi kwezikwelete. Kubika uNothando Sibanda.
Uzulu wakobulawayo bethe gwaqa namhla kuleli dolobho kuchukwa indaba yokweboleka imali emthethweni odinga ukubekwa o-debt management. Ikomiti yeparlamenti ephatha umsebenzi wezemali lentuthuko kwezenotho yelizwe, iParliamentary Portfolio Committee on Finance and Economic Development, ibixoxisana lozulu ngomthetho lo odinga ukubekwa kanye lowe joint ventures. Ingxoxo le iza ngesikhathi uhulumende ethwele nzima ukubhadala izikwelete zakhe, iningi lazo elalibolekwa ngesikhathi umqondisi webhanga lesizwe, uDr. Gideon Gono, eliswa nalo kuwa kwenotho yelizwe. Izakhamizi zithi ukubona kanye ukubona kabili, kungakho iqakathekile imigoqo ezakusho ukuthi ngubani oboleka imali, sokutheni, njalo ibiselwe njani. Umnumzana Phesi Mcijo wenhlanganiso yeZimcord uthi kuqakathekile ukuthi kubekwe obala ukuthi imali nxa ibolekwa ikhangelelwe ukwenza umsebenzi bani, hathi ukuthi phonga uthathwa nje enye isiyaqhuba inhlelo zebandla lezano PF.
Ngoba uhluphe isilalo lapha kuleli lizwe ukuthi asehlukanisi i-political party lohulumende. Nxa iparty ikuhulumende isebenzisa izinto zikahulumende ngendlela engayisiyo, izisuka izithathi ibisizisebenzisa yona iyiphathi.
UDr. Samukele Hadebe oyingcitshi ekucubungileni izinqumo ezithathwa nguhulumende laye ungenela umhlangano. Isisekelo sombuso uthi sikubeka obala ukuthi kumele kube lomthetho ozakutsho ukuthi imali ibolekwa nxa kutheni, ngubani, kodwa abenza umthetho kabangakhohlwa njalo isahluko 298 esikhuluma ngokuthi imali kanye lenotho eselizweni kumele yabiwe ngokulingeneyo kuzigaba zonke zelizwe.
Kungafaka leyo umthetho eParliament esithi ngama acts of parliament eyiyo ezakwenza ukuthi kusebenze, sesingaqalela lapho ukufeza lezo zinto ezikufisa isisekelo sombuso njengendlela eyabifakwe ngayo ngokusemthethweni. Akula hlangothi lwesizwe oluzazibona ludlelezelwa kwezenotho lezokuphathelwa kwabantu, ngakho yona sibona ingathi yiyo engaba yimpendulo.
Umnumzana Mcijo uthi yena vele kungani ikomiti le ihlezi ikhuluma ngemithetho yezikwelete kodwa kungela ekwenzayo ngemithetho yokuthuthukisa inotho yelizwe okuyingxenye yomsebenzi wayo. Uthi akulungiswe inotho yelizwe abantu basebenze kungakaqakathekiswa ukuboleka imali, ngoba ukuhlala ilizwe lingelicelayo akukhuphi ilizwe kudonga eliwulo ngenxa yokuwa kwenotho, njalo kuzenza kube nzima ukuthi layona leyo imali ibuyiselwe.
Ibhili le inxa sikhangela thini kakhulu njengezisebenzi bona ngani ibingakafanele ukuthi ibe yi-priority at the moment, ngoba sikhangele ezomnotho ukuthi zifanele ukuthi zithuthukiswe. Sikhangele ukuthi yona likomiti ngoba le ngiyokuthuthuka kwezomnotho ikhangele ngokuthuthuka kwezomnotho, ngoba kwezikwelede kufanele kube yinto ebuya move ezomnotho seziphakele.
Umhlangano wakobulawayo ube labantu abangaphezu nje kwekhulu, obekungcono kakhulu kuleminye efana lo Victoria Falls wawulabantu abathathu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.
Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibekane labo mama emendweni ezigoqela ukungahlalisani kuhlela bomkabo kodwa bengenelisi ukuthi bachiye. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni elingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe njalo siqale ngakhona pha eMelika. Amapolisa eMelika athi asebophe ujaha omhlophe oleminyaka engamachumi amabili lanye odubule wabulala abantu abayisishiyagalolunye ekade bekhonza esontweni ye-Emmanuel Africa Methodist eSouth Carolina izolo ebusuku. Utahalof ubikwa engene esontweni labakhonzi wahlala okwehola wasekhipha ke umpopo wakhe wadubula laba bantu. Siziphethe eza kwamanye amazwe ngokuya kwele Chad. Ibutho lakwele Chad lithi lihlasele kanzima ngezikhali ezinkulu lendizamtshina zama-helicopter kwamakhelwane kwele Nigeria endaweni eziphansi kweqembu leBoko Haram ngemva kokuhlaselwa kwamadolobho akwele Chad ngabaleli qembu. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube seligcwalise izikhundla ebezivulekile kugatsha lwalo lwe-National Executive Committee. Ezinye zezikhundla lezi zisele zingelabantu ngemva kokuba iziphathamandla ebeziziphethe zisukile kubandla zaya ku-MDCT. Umgcini sihlalo webandla omutsha ngumnumzana Jacob Moyo ongene kusikhundla esithiwe ngumnumzana Goodrich Chimbaira esiya ku-MDCT. Umgcini ngcebo sokungunkosikazi Teresa Muchovo. Obephethe lesi sikhundla umnumzana Paul Thembanyati selilunga ledale lamakhehla lezalukazi. Sixoxele sikhulumeli sebandla umnumzana Joshua Mhambi.
Nanzelela ukuthi ngemuva kokukhetho kusizafika lesikhathi kulabantu thize abasukileyo. Uchairman wenhlanganiso usukile ebalekela ukujeziswa ngokugangayo sekwenzile. Umsekeli wakhe laye wasuka njalo elandela indlela le eyayithenjwe yikuganga okwenzakalayo kuxoxiswana leyiriliwayo. Kwenzeke njalo umsekeli kasibalukhulu ukhuphukile waba ngu-secretary general wahlala izikhetho. So lokhu kulethwa izikhethwe ezidalwe yikusuka kwabantu thize emhlanganisweni nabanye ababone sekufanele ukuthi bahlehle benze okunye ngokuya kweminyaka yabo. Umuntu onjengonyati uzananzelela ukuthi sefakwe kudale lamakhehla. Yikho okwenze kwaba lenguquko yokukhuphula abantu lokususa abanye abantu kwezindawo ukuze imhlanganiso ibe nobukhokheli obupheleleyo.
Abalichothozayo bathi utshintsho elilwenzileyo ku-executive lapha lutshengisa ukubana ngempela into kazimanga kuhle ebandleni. Uthini ngalokho?
Hayi, leyo ngoko isindala kakhulu umuntu okhuluma lokho ungemuva kwezehlakalo. Uzakhumbula ukuthi sikhuluma ngabantu asebenze iminyaka thize besukile ngezizathu ezehlukeneyo. Ukuthi sisale silokhe silezikhethwe nezikhewu bekungasoze kube yinto enhle. So akulanto entsha esiyenzakele ngaphandle kokusuka kwabantu thize abasuke kunyanga ezidlikeyo. Thina besigcwalisa izikhethwe zabo kuphela.
Umnumzana Joshua Mhambi isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Abalwela amalungelo abesifazana bathi banengi omama abahlangana lenhlupho ezithiyeneyo kanye lokuhlukuluzwa emendweni kodwa bahlale kuphela lanxa kungasela thando ngoba befuna ukulondoloza abantu babo kumbe ukuthola usizo lokuziphilisa kubomkabo. Ukuze sihlaziye lolu daba siqale ngokubuza unkosazana Thabita Khumalo olwela amalungelo abesifazana ukuthi kuyini abangakwenza omama ukuthi bezithuthukise bengathembeli kubomkabo kuphela ukuthi baziphilise.
Zikhona izinto abangazenza ngakuthiwa ilizwe lethu umnotho wethu umkahle bebezakwenza umsebenzi wezandla omama bavele bakhuthele babehlulwa yiluto as long as banike ithuba lokuthi bafunde lowo msebenzi nabantu bathathele izinto phezulu. Kodwa inkinga esikhona kathesi leli lizwe ukuthi umnotho wethu awumanga kuhle. Osekusitho ukuthi ukuthi bavuke bazenzele sokusela ukuthi bathengise izinto emgwaqweni. Engingakhangela iningi labantu abasemgwaqweni omama labantwana okusho ukuthi omama bayamele sibazandile. So isikhathikane sokuthi umama yakhe nehlizwe emdlini imele ukudada ukuthi akuyezima ukhathele imali ezivele emsebenzini sezedlule esuku leziyana ngoba impilo yakulezi nsuku isiyimpilo yemali. Bese kuqakathekile ukuthi uvukile ngabomama bakhe fike sigidigidini sizame ukuthi sivale isikhala ezivulwe nokufa komnotho wethu.
Siyananzelela ukuthi abesifazane abaningi bayathengisa impahla ezijiyeneyo ezitaladini lapha, kungani bengenelisi ukuzinakekela?
Impahla edingiswa ngabesifazane esitaladini ayisiyo la mali. Uyafika njengekota mani kuthika phana esithenga sikhotheni. Ufithi umuntu ethengisa amajazi $42 njalo ungakhangela udure esila la esiba labo ukuthi uma sithengisa izinto sikhanya sithengisa into ezifana nayo. So kuba kuwe wona umathengisi ukuthi ulidabaze linganani uyokuthi idonse abantu babe bazodinga kuyo. So esikhathini eziningi akunamali abayenzayo ngoba into abadingisa ngabe kuthiwa ngamatamatisi ilayini yonke ngamatamatisi ngoda amagwezi ilayini yonke ngamagwezi asisesiile isikhathi yokuthi sibe creative impahla zona ezizijabuneyo ezibuyayo awubesiyazilungisa njani ukuthi nanxa umuntu engiphathana lana asibone vele isigqoko ube ibhathi oselelengesile ngikhanya asenzeleisake kantito creative ayino ama-resources ngawakho ukuthi senze khonokho but sesingasifathisa futhi lakho.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo olwela ilungelo labesifazana obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Umuma wezenotho uqhubeka usiyanganxele osokubangele ukuthi abanye bathi abezombusazwe abagoqela abakuhulumende labaphikisayo sebehlulekile. Abanye ngabathi lalabo ababekuhulumende womanyano labo kabatshengisanga ubuciko bokuhlenga ilizwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala oqoqa inhlelo zenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lo saphethe isikhundla sikamongameli webandla leMDC Renewal Team umnumzana Semsipe Pankomo onguye osungula lingxoxo.
Isikimela lesi esikiso siright okuba yisikho ngu-driver nalapho esiqonda khona. Okuqakathekileyo yikutshintsha u-driver lokutshintsha i-direction lapho esiya khona. Now once kwenzakale lokho leli lizwe lizaba lilizwe elingaqalisa ukucathula. Now angikwazi-ke ukuthi angikholwa ukuthi ezomba ngazo zona izo ezehlulekileyo. Hayi, siphila ku-dictatorship eZimbabwe, kasiphili kwezombangazwe. Akula normal politics la, siphila ngokubuswa okunzima, okubuhlungu, okunyembezela abantu. So angitsho, ngeke ngatsho mina ukuthi hayi, ngezombangazwe ezehlulekileyo. Kwehluleke i-military ZANU-PF, ngoba sokho sibuswa exactly ngendlela ababebusa ngayo. Abebe organize ngayo abantu bengamagerilla beforce abantu bengopasi. Kulokhu kunjalo akukatshintshi, izinto zonke zingendlela yesisotha.
Ngiye kuwe baba Sibindi, ungathi yini wena ngembono kababa uNkomo lapha, singathi kuyini okwehlulayo ngabantu kumbe ngumuntu oyedwa?
Engakutho yikuthi mina ngathi ababusayo abebandla leZANU-PF njengoba kusebesetshini for 35 years bekhona, kutsho ukuthi i-system yabo yiyo yenzo zingahambi. Okwenza zingahambi njengoba esitsho kayengathi kulalwana ingqondo yokuthi abafisi ukuba nabalaleli omunye umuntu olombono othini lo wabo. Ukanti nxa sikhangela ilizwe ukuze ilizwe i-governance system kuze sihambe kuhle, yafuna kube lalokhu ukuthi ngamapholisi amahle, abantu futhi besokuswa le-tolerance ukuthi uze imivo yabantu, ukuthi ungakuyenza ulutho uhambe ebantwini uyokukhulumisana labo abaletha imbono yabo. Kodwa ungananzela khathesi ilizwe esiphila kilo, sila abantu bona ababusa njengoba uthembe sitsho abafuna kwenza intando yabo, futhi intando yabo ayisiwe liyani ekhanda ukuthi incedisa abantu kakhulu. Kuyindlela zabo ebazisebenzisa ukuthi bona bahlale besezikhundleni, bahlale bebusa. Khonokho yokwenza ilizwe leli lihle ngoba abalalela abantu kanti singakhangela sikhuluma kanje. Abantu abaningi bathi be abalamsebenzi amakhampani avalwa nsuku zonke ngenxa yani, ngenxa yegovernance system namapolisa angayisiwo. Ungakhangela kathesi abantu bagcwele ezitaradini bezama ukuthengisa kwalabo kuthiwa amavenda. Abantu labanayithuthi bayafisa ukuba khona kuyindlela yokuthi abantu babhilisane, abantu bathele nzima. Kodwa ungakhangela futhi kathesi labantu abantu sekuthiwa basuswe, besuswa njalo bengahanjwa endaweni ezithile ngoba nga ususa umuntu kufanele umhambe kwenye indawo. Kodwa futhi bayakhohlwa ukuthi izolo ngale yibo futhi abathe kuma-local authorities yelana abantu bathengiselwa bangalobanga. Kuyatshengisa sobala ukuthi thina abantu abangathi abala-consistency abasebenzisa iindlela zokuthi bathandwe ngabantu ukuze bahlale besezikhundleni ngesikhathi ngesikhathi, kodwa ungakhanya into abazenzayo ziphinde zibaphilise. Usikhanya lezikolo, ezikolo lapha kubuhlungu kakhulu. Ungananzela kathesi sikhuluma ngabantwana abanye kade bekubhimu, siyatshelwa kathesi ukuthi ibhimu yakhona ayikho. So kutsho nokuthi abantwana sebencithwa ilungelo lemfundo. So ke hayi ineli lizwe baba lapha kulokunzima. Iqiniso ukuthi aluba ukuthi inkosi iyangenela engxenye ke sithole abanye abantu abangabusa ilizwe, izinto zingathinta.
Ye, ngiphenduke kuwe baba Sipepa Nkomo. Ungasitshela ukuthi labo abathi bona abezombusazwe behlulekile ngoba nanku siyabona kabafuni ukubambana ukuthi kube lebandla elilodwe eliqinileyo elizasusa izano PF. Ba ungathini kubo la?
Mina ngiyakunanzelela lokho ukubana kuliqiniso lokho. Ama progressive opposition parties adinga ukubana kube le broad coalition umanyano wabo lanxa bengamanyana ngabe bemunye, kodwa ke bebe lenjongo inye eyokuthi bamanyane bakhiphe izano PF. iMDC renewal amanye ama-political parties la ewodwa as individuals asingeke sisakhipha umdali bezanu PF, kodwa ke singabambana come 2018 wonke la sibe lo one presidential candidate singaphikisani ezindaweni kuma-constituencies sivumelane konke khonoko. Angithandabuzi ukuthi konke kuzakwenzakala, yikho okudingakalayo kathesi.
Umnumzana Sipepa Nkomo ngosaphethe isikhundla sikamongameli webandla le-MDC Renewal Team obexoxa endawonye lonobhala woqoqa inhlelo zenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umnumzana Ambrose Sibindi bebelo Chris Kande weStudio 7. Soku isikhathi sokubala incwadi elisithumela zona lina balaleli. Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi uGatsheni othi ngifisa ukwethula umbiko wami kubantu bakithi beZimbabwe, ikakhulu laba abagijimisa izikhundla bengananzi impilo kaZulu abama-opposition parties. Ngiyalitshela bafowethu ukuthi nxa lingaqhubeka lokhe lisungula okungamaphathi kwenu kwezombusazwe kalisoze lafa lanqoba izanu PF. Hlanganisani amakhanda limanyane ngoba thina abanye sesidiniwe ngohulumende kamgabe. Siye kuncwadi yesibili. Umlaleli uthi salibonani basakazi bethu abahle, siyalibonga ngomsebenzi wenu omuhle kangaka. Lingakhathali ngoba siyalithanda kakhulu. Ngicela ukubingelela laba abalandelayo umama una reason lo no. Siyabonga mlaleli. Singene kuncwadi yesithathu. Umelusi Moyo osekezi konyongolo uthi salibonani basakazi beStudio 7. Yebo mlaleli, uyaqhubeka uthi ngithanda ukulibonga ngomsebenzi eliwenzayo. Inkosi ibe lani liqhubekele phambili ngoba liyasisiza kakhulu. Singene kuncwadi yokucina. Umlaleli othi uhlelo lwenu lumnandi, ngicela lingibulisele umama uMelda losisi uDoubt basewange lo Maki Ncube osechinoyi. Ngingakhohlwa uSifasi kaShoko koBulawayo. Ngingathaba kakhulu lingayifunda incwadi yami. Libe nesonto emnandi. Lisale kahle yimi uFrancis Ncube oseSouth Africa. Hayi, siyabonga ke Francis. Lobani incwadi zenu balaleli, sizazibala khonapha emsakazweni. Lisazise ngokwenzakalayo endaweni zenu kumbe libulise izihlobo labangane. Hayi ke kwanele kwalamhlanje isikhathi sesidliwe ngomangoyo kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngentungameli Nkomo lilale.